yona ngokwayo kayisiyokudla iuria yokuncedisa ukuthi inkomo zenelise ukugaya zenelise njalo ukuthi zimunye ukudla okungabe kuphethwe utshani ikakhulu utshani obomileyo so siyabe senze lokuthi siqinise amasotsha kumbe amabacteria ayiwona ancedisa isisu inkomo esiswini ukuthi yenelise ukugaya ukudla ikakhulu utshani obomileyo so iurea ngiyaqonqosela njalo ukuthi kayisiyokudla kodwa yinto encedisa izifuyo ikakhulu inkomo ukuthi zenelise ukugaya utshani zithole okunonisayo phakathi kwabo.
Kuyini ongakuxwayisa abafuyi njalo ngaphandle kweyuriya yikuphi okunye ukudla okungaba yingozi nxa kungalandelwanga isilinganiso esiqondileyo?
Isixwayiso sokuqala ukuthi nxa uzasebenzisa ifeed leyuriya kuvame kakhulu ukuthi isetshenziswa iletswayi phakathi kumbe umkhothiso wenkomo ukuthi inkomo esikufuna ukuthi zikwenze ukuthi zikhothe kuphela zingakhotha bese zincedakala itswayi labonabitabi labomabiko but okwesibili sinanzelela ukuthi abantu abaningi kathe sibathenga utshani obusemabhelini utshani lokhu kwesinye isikhathi buza kuphethe amawaya amathambo nezinye nje izinto ezingalimaza inkomo. Amawaya aletha lokhu esithi i-hardware disease ukuthi uzathola ukuthi inkomo izadliwaya iwaya-ke kayigayeke esiswini izagcina ihlaba inkomo esiswini izigcina iphazamisa ekudleni kwayo ngoba nxa ilokhu isifo yabe ithumukala so linanzelela ukuthi ngalithenga amabheli ibheli lilivule lili-check ukuthi akula mawaya yini akula mathambo yini. Amathambo alengozi ukuthi avame ukuthi abethwele umkhuhlane othiwa i-botulism lo lubona ngokugxoza indenda inkomo uyazibulala masinya-ke lowo so nenye into yokuthi kufanele siyinanzelele.
Umuntu engehlelwa yingozi enje manyathelo bana ngawathatha ukuze ahlenge izifuyo zakhe?
Xa khona pho ibona iqalisa ukwenza ama-symptoms ugogo okade wabalisa ku-voice note yakhe siyasithi thina kayidingele inkomo iviniga ayinathisi iviniga iviniga iyanceda ukuthi i-neutralize kumbe ikhiphe ukuba kweuria ukuthi ilimaze inkomo so ngcono abantu behlale bele viniga eduze ikakhulu nxa bezafida ukudla okubhalwe ukuthi kule uria eningi ukudla okule uria balimi esikhathini esiningi aso kudla kokunonisa yikudla nje ukuthi kudale iphango ukuthi inkomo ibisisiyathola utshani so linanzelele khona lokho ukuthi lingafidi ukudla okule uria angani ukudla okokunonisa njengepenfetin.
Ugogo uthi wazama ukunathisa inkomo zakhe iviniga lotshwala kodwa kwehlula. Utshwala buyasebenza yini njengekhambi?
Utshwala siqwayisa abalimi ukuthi babusebenzise nxa kuyindaba yokuthi inkomo mhlawumbe idle umkhawuzane. Utshwala yibo obungani bunceda ukuthi budilize ipoison evela kumkhawuzane. Kodwa for iuria ngiyaphinda njalo for iuria umuthi wokuqeda ama-symptoms e-uria iviniga.